uzulwe Zimbabwe utshengisele ukhathazeka ngombiko othi amabhanga onke aphiwe umhla ka 15 mfumfu ukuthi abe sevulele uzulu ama-akhawunti amabili atshiyeneyo azakwehlukanisa idola lemelika laleyo ekagesi e-RTGS. Esethulwa umbiko wakhe wemali owe-monetary policy uSibusiso Dlugulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangushka uthe laloba sebehlukanisile lawo ma-akhawunti idola lemelika liyaqhubeka lilingana ledola eliku-RTGS. Lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu osele zibuza ukuthi pho kungabe kwehlukaniselweni ama-akhawunti nxa isisindo sedola lemelika lele-RTGS ilingene. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Dunga uthi le yindlela kahulumende yokutshintshela uZulu imali yakhe yaphandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lithwele nzima ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga okufunakalayo elizweni.
Siyezindaba lapho ezenzakalayo elizweni ukuthi uhulumende kale sesithi sikumele kuvulwa ama-accounts angu-2 inyibe yi-RTGS balance account inyibe yi-US dollar account nasikwazi ukuthi kutshoni kumbe abantu bakhona bayathembeka yini ukuthi ama-US dollar angikhona singakafaka ku-akhawunti kumbe ngathunyezela imali ngiyifake khonapho ngizayithola yini ngama-US dollar ngoba sebetshengisa ukungathembeki emuva ngayo. Khathesi asikwazi kumbe bazakwenza khonokho abakutho ukuthi bazasinika imali ngama-US nxa ungavula i-akhawunti yama-US dollar. So hhayi nabele kambathembi sibilaba mbona ngani bafuna ukusidlela imali sibili bafuna ukusiphinda khonokho yala kwenzela 2008 bafuna ukusiphinda futhi.
Abebhanga le-RBZ bathi sebevumelane labebhanga lezwekazi labensundu le-Africa Export Import Afrimax Bank ukuthi bazaletha imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu 500 million emalini yephepha ledola lemelika ezaphathisa ukubhadala labo abafaka imali yabo ku-akhawunti yemali yaphandle. Kodwa abakhulume le-Studio 7 bathi abalathemba laleli bhanga ngoba besakhumbula izithembiso ezenziwa ngesikhathi uhulumende esethula imali yomhlobo we-bond note ukuthi asoze alahlekelwe imali yakhe ekwamanye amazwe ngomnyaka ka-2016.
Athina sesidiniwe amadlwane la ngoba ungakhangela ukuthi ekuqaleni i-Afrika Exim Bank le yakuya isithi iyathembisa iyasekelana lebhanga le-RBZ kulethwa ama-bond note lapha. Nangu sesibone i-RBZ sikhuphulile futhi u-Afrika Exim Bank liyasayibona ukuthi siyena ngodaba lwama-bond note.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Adolf Siziba uthe uhulumende kufanele aphumele egcekeni uZulu weZimbabwe ngamanga eqinisweni ngesikhathi ethembisa ukuthi ama-bond note azaqhubeka elingana isisindo ledola lemelika ayabe elinetha ebhanga.
Thina sisakwazi ukuthi uhulumende uzama ukuthini lapho. Wasitshela ukuthi i-bond note kumbe konke ongama-RTGS akhe la ayalingana ledola lakwemelika. Ngakho-ke nxa sesitshela ukuthi sokumele sivule ama-akhawunti amabili atshiyeneyo asisakwazi ukuthi uzama ukuthini. Sokumele abuye aphume phambili avume ukuthi waqamba amanga futhi sibe lethemba lokuthi useguqukile. Nxa engazange ivume ukuthi waqamba amanga asoke sitshintshe lathi asoke sihambise imali leyo kumabhanga.
Ingcwethi ezicubungulayo ngezombusazwe lezenotho zithi okwenziwe nguhulumende kumgceke ukuthi kakusoze kwanceda ukuqeda udubo olukhona elizweni lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi aphume lenhlelo ezidikisa umnotho welizwe okuzahuga abakwamanye amazwe ukuba babe lethemba labakwenzayo balethe imali ngokucungula amabhizimusi lamasekithali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.